Tanaka. Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lingani vuka njani olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 ntulikazi 2020 ungu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje.
Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elamabhenki angamashumi amabili akusystem yakhona.
Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MTCT emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha.
Umkhuba wokungathola rethani umkhuba weZANU PF. Impande zayo zikuZANU PF. Izithelo sizibona ku-opposition, sizibona ku-civil society, sizibona ema-church.
Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore lo Samuel Takawira kuqale izolo emthethwandaba kamantshi uMbare Magistrate Court eHarare.
Uma sesibona u-athi kusenzakala ngesikhathi lesi-lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabanye njalo abane abavele phandle kwelizwe ababaleke enkambeni zabagcinelwe ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-The Herald lithi sokulabantu abangamakhulu amabili lasithoba munwe munye 209 asebebaleke enkambeni lezi osekubangele ukuthi amapholisa aqinise isandla sawo ekuvimbeni abazama ukubaleka. Amapholisa abikwa esebophe abangamachumi amabili lasithoba mine mbili 28 ababebaleke enkambeni lezi. Sokulabantu abedlula amakhulu ayithoba mine mbili 825 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZimbabwe Technologies Private Limited kumbe iZimSwitch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela lamhlanje. Embikweni owethulwe izolo ntambama usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutya uthe amanye amankampani ezimali kufanele alungiselele ukuthi enelise ukusebenzisa iZimSwitch kungakedluli umhla ka 15 ngenyanga ezayo. Iningi labantu elizweni belisebenzisa iEcocash. Ukuze sihlaziye lolu daba lokuthi uhlelo lolu lukhombani ebantwini, usithandekile Mhlanga weStudio 7 oxoxele ngcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ochasisa ngembali yeZimSwitch lokuthi lolu hlelo lukhombani ebantwini lakumankampani ezimali.
Uhulumende wethu oweZimbabwe ufake umthetho ye-statutory instrument 80 of 2020 ethi yena ama transactions kumbe ukuhanjiswa ukuhanjiswa kwemali konke kuza kwenziwa ngeZimSwitch. Siyazi ukuthi iZimSwitch yayivele ikhona yikampani phose elamabhenki angamashumi amabili akusystem yakhona. Indlela yakhona ngeyokuthi nxa umuntu ebhadala kumbe ethenga, indlela yonke ehamba ngemali iza kwedlula kumabhenki. Lokho uhulumende wenzela ukuthi ngaso sonke isikhathi kube le ndlela yokubona ukuthi imali esetshenziswayo engena kumbe kuma mobile money transfers abamafoni imali yakhona ingena ivela ngapi siya ngapi lemthelo yakhona bathi kona emthelo yakhona iyabe imlutshwane engibona lapha dade ukuthi uhulumende wethu uxabana labantu beEconet aphinde axabane labozulu abathengisa imali emsikeni omnyama ungazibona ukuthi umthetho uyenzelwa ukuthi ulungisise uzibane kulokuxabana kayisiwo umthetho omuhle ungabona umthetho ukuthiwa khona kusukela namuhla kuzahamba kunje kuqondane lento eyodwa umthetho wakhona kawulunganga
kukhona yini esingathi kuhle ngalolu hlelo kumbe okungenza impilo yabantu ibe ngcono
ye kungenzakala ukuthi kube yinto enhle ukuthi nxa umuntu ethumela imali evela ku-EcoCash iyengena kuthelese kumbe ku-Net1 kade kuhlupha kodwa mina ngibona ngathi uhulumende kafanelanga abe lokhu edinga indlela zokuvimbela ukuthi ibhizinisi yenzwe inkinga alayo ukuxabana alakho labathengisa imali emsikeni omnyama kayisondaba yabantu abathengisa imali kayisondaba ye-Econet indaba udaba luyikuthi imali yeZimbabwe abantu vele kabayithandi uzabona ukuthi manje nxa sokufike isikhathi sokubhadala imithelo izimsearch ingandelwa ingakrasha umuntu wonke ebesimelele khona ukuthi balungise izimsearch ilungiseke bakithi ngibona ngathi kuzaba yinkinga nxa isigcina khona ingaze ibhulube icrash
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe weqoqa icingweni losithandekile mhlanga ustudio 7 eseHarare indaba lokuxhonshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa luqhubeke lusemlonyeni yabaningi abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha la ngamazwi akhulunywe njalo nguye umnumzana Chamisa ngokwakhe ngesikhathi ekhuza abasekeli bakhe ngolwesithathu ababili laba babanga ubukhokheli be-MDC kulandela ukudabuka phakathi kwebandla labo isinqumo se-Supreme Court esokuthi uMakhuphe hatshi uChamisa nguye owayemele angene esikhundleni esathiwa umuye umnumzana Morgan Tsvangirai kanye nokuxotshiswa kwamalunga awe-MDC Alliance nguMakhuphe edale lephalamende sokwenze inzondano phakathi kwababili laba yadlodlobala uMakhuphe waliswe ngabasekeli be-MDC Alliance ukungena ngakuChamisa emngcwabeni kanina waseziphendukela esangweni lanxa nje bese bekhulumisane loChamisa wamtshela ukuthi ame phandle uyeza ukuzongenisa ngekhaya lanxa abanye besola abasekeli be-MDC Alliance abanye basola yena uMakhuphe besithi ubesephendukelani njengoba umnumzana Chamisa ubesemtshelile ukuthi amelele uyeza ukuzomngenisa ngekhaya ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
umkhuba wokungathola rethani umkhuba weZANU PF impande zayo zikuZANU PF izithelo sizibona ku-opposition sizibona ku-civil society sizibona ema-church sizibona emphakathini wona ngokwawo ukuthi umbono womunye umuntu kawamukelekanga ngabe ku-opposition umuntu olombono ophikisayo ubalwa njengomuntu weZANU PF nxa uZANU PF ungulombono ophikiswayo ubalwa njengowe-MDC nxa usezinkonzweni lakho kunjalo yinto eyabuya leZANU PF yayihlanyela phakathi kwabantu esiphila phakathi kwabantu ayisonto-ke engakha idemokhrasi ethutshayo ezathela izithelo esizidingayo nxa kuzahlonitshwa amalungelo abantu siza kwakhela izwe eliphumelelayo imbono ngokuhlukahlukana kwayo imele yamukeleke ihlonitshwe iphile ngaphansi komthetho bonke abantu balelungelo abaningi balelungelo laba abalutshwane balelungelo ophikisayo lelungelo labavumayo balelungelo singakwenza kanjalo sizakwakha ilizwe elihlakaniphileyo elithuthukayo ngokuba ilizwe lakhiwa lithuthukiswa ngembono ehlukahlukeneyo.
Uchamisa simbone ekhuza abasekeli bakhe esithi ilizwe galilanqubela phambili nje kungenxa yomkhuba ofana lalo okungakhulumisani lanxa lingaboni ngasolinye njengabantu. Ungathini ngendlela aluphathe ngayo lolu daba?
Ngibona wenze kahle umnumzana uChamisa ukuthi akhuze abalandeli ukuthi imfa kayisetshenziselwa izimpi lezi esihlala sizibona emaphepheni kubangwa amahofisi, kubangwe iconstitution, kubangwe lokhu lalokhuyana. Bekufanele kube yindawo lapho obekwayo obekwa ngesizotha ngokuhlonipha okukhulu. Kanti ke njalo ngiyacabanga ukuthi bekufanele labo abasebenza lo sisi lo mama uThokozani Khuphe bakwazi ukuthi bakhulumisane lohlangothi lona luyana lukaChamisa bengekayi ukuze kulungiswe ama-protocols olendlela zokumngenisa egedini kungadingeki izinto zona leziyana. Ngabe bafonile bebazisa ukuthi hayi umama uThokozani Khuphe uzabe esiza emfeni kuqondiswe ofisini likaChamisa kuse kulungiswa. Abantu abanezikhundla ezinkulu kwenziwa kanjalo, kubalekela ukuthi kungabi isiyaluyalo sebefikile ikakhulu sikhangela ukufuthelana okuvele kukhona phakathi kwabo bebengakubamba ngcono. Kanti ke abalandeli baphambanisile kakhulu, uChamisa wenze kahle ukukhuza, kuyinto engafanelanga itholakale kusiya phambili ikakhulu ezimfeni ukuthi kuphenduke kube isiyaluyalu lesi esisizwayo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi ecubungela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuthoniswa kwecala lentatheli zindaba uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenkampani ye 263 chart ezethiswa icala lokukhuluma labesifazane abathathu abebandla leMDC Alliance ababikwa babethunjiwe ngabantu abangaziwayo kuqale lamhlanje emthethwandaba kamanje owembare Magistrate Court eHarare. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eHarare.
UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula iziqondiso zokwenqabela ukusabalala kwegciwane lecoronavirus. Umthuthisi edabeni lolu umnumzana Lawrence Gangarawe uthi uChikore loTakawira bangena esibhedlela seParktown eHarare mhlaka 22 Mkwenkwezi ngokungekho emthethweni befuna ukukhulumisana namalunga ebandla eliphikisayo leMDC onkosazana Johanna Mabombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marowa abathunjwa ngabantu abangakazakali ukuba bangobani kuze kube khathesi. Kubikwa ngesikhathi bephakathi esibhedlela uChikore loTakawira kabazange bazinanze iziqondiso ze-social distancing okwenza iziphathamandla kulesi sibhedlela zabiza amapholisa kwabangela ukubotshwa kwababili laba. Kodwa uChikore yena omelwa ligqwetha uPhayida Moyo Sawurombe osebenzisana labenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye loTakawira yena omelwa ligqwetha uTondirai Bhatasara weZimbabwe Lawyers for Human Rights bayakulandula lokho besithi ngoba babotshwa beqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UChikore utshele umantshi ukuba wafika kulesi sibhedlela enze konke okufunakalayo ukuzilondoloza kugciwane leli njalo wakulandula ukuba kazange ananze iziqondiso ze-social distancing. UThakawira laye uyalilandula icala lakhe esithi wangena kulesi sibhedlela ngemva kokuphiwa imvumo ngamagqwetha amalunga e-MDC la njalo uthi wamangaliswa lapho esebotshwa lanxa wawatshengisa incwadi zakhe zomsebenzi amapholisa. Esebuzwa ngamapholisa saka Frank loTakawira umpolisa obephenya udaba lolu uColin Makore utshele umthethwandaba ukuba akazange abone ababili laba bedala icala, wezwa nje ngeziphathamandla ezingaphezu kwakhe esipoliseni ababekhona esibhedlela. Uthi uyazi ukuba amawadi esibhedlela seParktown Hospital mancinyane njalo kuvunyelwa isethekele esisodwa kuphela, ngakho ukungena kukaChikore loTakawira kwatsho ukuba abantu basebebaningi kakhulu kule wadi lapho okwakulaliswe khona onkosazana Mabombe, Chimbiri loMarowa. UMakore uvumile njalo emthethwandaba kuba ababili laba kabazange baphikisane laye lapho ebatshela ukuthi baphume esibhedlela njalo ukuthi kayisuye owababophayo, kodwa lokho kwenzakala ngemva kokuba sebephumile esibhedlela wabanikeza kumapolisa enkambeni ye Waterfalls ayiwo ababophayo. Isikhulumeli enhlanganisweni yentathelizindaba esacathulayo ye-Young Journalists Association of Zimbabwe uLeopold Munende uthi kusobala ukuba intathelizindaba zisebenza nzima kuleli ngoba zihlukunyezwa kokuphela okuphambana lalokho okuthiwo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF abahlezi bechumayela ilizwi lokuthi ziqakathekile.
Okukhulunywa nguhulumende lokwenzakalayo akuhambelani. Kodwa nxa sesibona athi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown e-COVID-19, ama-journalist ebechaywa, amanye ebefoswa ukumatsha, amanye bebeyalisa ukusebenza ngamaphorisa lamasotsha.
Kasisanelisanga ukuthola umbono ovelela kumabhalane ogatsha lwezindaba uMnumzana Nick Mangwana ukuthi sizwe icele labo kulolu daba njengoba ubengalusabeli ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Nginele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi idale elimqoka elibandla leZANU-PF elePolitburo liza kwenza umhlangano wesiphangiphangi namhlanje esigodlweni sebandla leli eHarare. Leli phephandaba lithi injongo yalumhlangano ayaziwa. Iphephandaba leChronicle lithi igciwane leCoronavirus selingene emajele kulandela ukutholakala kwabalegciwane leli ababalisa unogada lezibotshwa ezine ejele leBulawayo Prisons. Obona ngezempilakahle emajele uMnumzana Evidence Gaga utshelele liphephandaba ukuthi izibotshwa ezitholakale zilegciwane leli zivalelwe zodwa ukuze zingatheleli abanye. Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lithi kulamasotsha alitshumi abothiweyo ngemva kokusebenzisa izikhali ukuthathela izisebenzi zesibhedlela seHurungwe imali. Amasotsha la ahlasela isibhedlela lesi ngempela sonto edluleyo, babotshwa edolobheni leChinoyi ngelanga linye. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Injani basakazi beStudio 7 yathabalama ungena ehlelweni. Hayi, lami vele ngiyahluka kakhulu ngamabhondi la kakhulu ukuthi ngabe hayi ngabasha phuma chaphele ngoba le mali ayisebenzi ka ayisebenzi. Anjele idigizi lenza 50 bond. Akusho ukuthi ukuthi hayi noma uhulumende lo khona angcono aphume ehlaleni uyehluleke.
Abantu abanjengabothuma yikuthi kulokudla abakudlayo kuZANU-PF. So into ekhona yikuthi dabogawule babe sidla izinto zeZANU. So kunzima ukuthi lapho sidla uzivalele kudla. So ukudla kwabo yikho lokho bekuvikela ukuthi khona kwabakutholayo yikho abakuthola okwenza bayenze. Ngikambeshiwa umuntu ohlala eZimbabwe osemathebelelendi kakuboni imigwaqo kayilungiswa. Yonke into kazilungiswa kodwa bathi hayi ubaba uMnangagwa. Khaya ngathi uMnangagwa kukhona abanika khona awusoze uvikele umuntu kungela nto oyidlala. Khaya ngani hayi yikho esikubonayo ukuthi okumele ukuthi ngabe bayachiyana lakho. Kodwa kuzabake indanga uMnangagwa naye sephumile esikhundleni sizabona ukuthi bazangena kuyiphi imbindi. Ngisho la kuye uThuma nxa elalele la uGawula ukuthi imbindi abazangena kuyo yiphi. Imzukana iZANU-PF yakuwa esihlalweni.
Linjani basakazi abahle, ngithanda ukubonga ithuba enthengangena kulo kunyozi zeStudio 7. Ngithanda ukubingelela lonke basakazi zeStudio 7, Tanoka Wande, Jonga Khanti Mire, Blessing Zulu, Thandekile, bonke labanye engibaziyo, ngasoze ngiqambe ngamagama lonke. Ngile ndaba nje ezimfitshane ngifuna ukuthi ngizase abantwana beZimbabwe mayelana ngedemo leka-31. Kasiqakathike senuka siqinise mini ndaba ngokuthi masikhangele eZimbabwe lapha singelikwenza njalo kulanto engaphumeli. ukuphumelela bonani umakhophe wangena engu MTCT opresident uChancellor ngena MTC Alliance umnanga kwangena ngu ZANU PF nanku umakhophe seqotha ama MPs nama councillors nama senator e MTC Alliance lolu daba bangayi ZANU PF. So enough is enough, hashtag 31 July ZANU PF must go yimopinya athi elwagwelo what 8 what bafana. Ngiyabonga ithola ukungena kumhlabo uhlelo
moni 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 ma Togas Omu, Inamba kula kanje shua sikuzwela kuma khelwane indaba ka bakithi bakithi asiphepheni asiphepheni emkhuhlane ndoba ngithi ukhona ukhona umkhuhlane singayisini madoda yeyi madoda nkulunkulu ngenela nkulunkulu ngenela bantu bantu Zimbabwe enhle thina sithi nkulunkulu sikusafika lezinyanga kuyabe sikukhululekile sikusebenzela sokuhambeka. Yes, awubagithi bagithi nkosi yami. Hayibo, ngiyalithanda abantu bagithi. Ngiyalikhuthaza namuntu bana liphephe. Ngizohlalela ekhaya la kuvale but ama ventilators madoda sithi kuvuleka ezindlu moya ibethe. Hlala endaweni evulekile yakwane vimbile faka mask. Social distance yona yani cho. Yadazi nelithanda ibhora lina. Ngilani into yena leyo lebhora nali. Yabuthana masocial sokana le mfuna izimali ngiyakwazi. Bakithi, asiphepheni ngiyalithanda. Daluka muhle, God 19. Ngisuka khona phe ngikhona eDaluka, Mafinya la, Strip Road. Kenmo, Sendus, Kansila wami, Tube, unjani wa? Kwalupa, Sivalu, Pupu, Maziwa, Mbevu, Enkosi. Imuli kolapho hawo ngiyalithanda thanda ngemalaba ngiyalibali ngemlevu wami lapha negogole ephila silo muhle kunapha eduze kwami egwampa yesifangani wami ekhona isithelo muhle hawo abalaleli bomsakazi labo bahamba phambili ihlobo zami ngiyabathanda thandi ithuthuko phambili umsakazi wabantu esiwulalelayo siwulaleleni sinxusa abantu bekwazi umsakazi weqiniso umsakazi wemoli. Ngiyabonga uMorgan Ngwenya Daluka sathiko
salubonani zakhanyezi lezihlobo labangane. Ngiyabonga ukungena kule studio 7 lami ngemphawule maqonda nalelizwe lakithi leZimbabwe. Ugwayilo okhulumayo ngiyabezwa abantu bathukana abanye benza yonke imihlolohlolo but ye amami namama umqondisi ufuna ukuthengisa ilizwe umqondisi ngeke aliqumi ilizwe yaliquma ngani yena ungubani uchamisa makhophe kati vele lona ilizwe leliyana kahle kahle anti lalingamazwe amabili kati kungani bengavumela umqondisi liqunywe leliyana ilizwe sibone ukuthi amandebele wona akulwelana ngoba i-ground yaqeda abantu baqedela leliyana ilizwe. So ngakho-ke i-ground mangabe umnangagwe efuna ukuthi kuvele ukuthula indaba yakhe i-ground ingabuyi lokhu ilandelwa noma kwenzakaleni yena kaqumbele abantu besindebeleni ilizwe kuphela abaqumbele lapho akufanele abaqumbele khona bazibuse uzoba lokuthula uzabona ilizwe leliyana lezinza. Ngiyabonga ngugwayi lokhuluma
kodwa yini ngumasandlozi kula bantu moba 20 million aba 20,000 infact abasuka la across the border i 20,000 leyo is America United States isitshela ukubana makusebenze lapha i United States dollar le bond note ingasasebenzi ngumcabango lo. Hayibo, bona iSouth Africa, Angola, Mozambique, Malawi, yipi na yipi, zonke zikhetha nge-United States dollar. Wena uyileyo usincane lwa-locked country like Zimbabwe, uyethatha i-American dollar uthi uzosebenza lapha, ingqondo leyo. Cha, abo-advocate banamhlanje ngihluleka. Ngabanga kahle hle, qinisa idola lakithi leli. Ungumntwana uzohlonipheka. Ungubaba uzohlonipheka ngokuqinisayo nje idola lakithi lele. Nezizwe zonke ziza kukhothamela zikubone ukubana ungumuntu uyacabanga. Iranda lile buzobuka amandela bona yasebotswana nayo eZambia kunjalo uthi ningokujoshwa umqabo ngomo iqhawela kithi ngicabanga abantwana baseZimbabwe sidinga ucabanga cabanga ucabanga isizwe lezi zikliwe zabaleka zathi zizathu zizobhuka zizobuya kuphela lapha zizibhethe iUnited States dollar cha ngaziqonda ziphinde bo hayi bo asikwazi ukuthi singabuswa ngabantu abayizile abayizigcile zaseAmerica bethi khona sanctions ngani ngoba besisabisa amacala abo abawenza la besukile banediploma kulooting banediploma ku looting yes plus i diploma ku corruption i diploma awu kwenza uthanda bo suka madoda
salibonani basakazi be studio 7 igama lami uThembelani Nkana uphuma enkaya esigabeni sakomabhada village funde ko food school kodwa ngokwamanje ngokuhlala ngise Gauteng eJohannesburg ngiyajabula ngomsebenzi omkhulu elisenzela wona okunye besingakuboni manje sesiya siyakubona ngibulise bonke abalandeli be-MRP ngithi amandla angaphele asiyeni phambili kuzaze kufike ekugcineni ngiyabonga
salibonani basakazi westudio seveni ukhulumayo ngujohn walker umangisebotswana ye ngithanda ukuthi ngiphendule ubaba othena ama-sanctions abuyale MDC nxa engayazi into ayikhulumayo kathule nxa engayazi into angayiphawula kuhlelo kathule i-MDC ayisiyo esebisa ama-sanctions elizweni i-MDC ayisiyo ethi abantu bezanu-PF abatshontshe imali i-MDC ayisiyo ethi abantu bezanu-PF be-adapt-a abantu bengahloniphi ilungelo labantu nxa engayazi into angayiphawula kathule kukhulume abakwazi ngiyabonga
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika sokuqhamuka inkulumo phezu kokuvulwa kwezikolo zeMelika ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ilizwe kalikalungeli ukuvulwa ngoba inani labantu abathelelwa igcikwane leli liqansa mihla ngemihla. Kodwa isigodlo sikamongameli Trump ese-White House sithi kumele izikolo zivulwe kungakhathalekile lezixwayiso zengcwethi zempilakahle. Umphathintambo wezemfundo unkosikazi Betty DeVoe izolo uthe nxa izikolo zingayekela ukuvulwa kalisoze ziphiwe imali yokusebenzisa.
Abantu bayathanda
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele ezinye zenhloko ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi iZim Switch yiyo esizasetshenziswa elizweni lonke ukubhadala indleko ezithile kusukela namhlanje. Udaba lokuxotshwa komkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe emngcwabeni kamama kamnumzana Nelson Chamisa kuqhubeka kusemlonyeni yabaningi, abanye besithi imfa kumele ihlonitshwe lanxa abantu beyizitha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku-www.v.com. O ain't available.